Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Kulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 2 kuNhlangula 2021, ngusithandekile Msanga. Endabeni zethu lamhlanje
ndele umthetho njengokuba nxa kulama challenges bebona ngathi kulezinto ababona ngathi maybe kade bengazichallenge bekumele bekwenze ngokusemthethweni ama-lawyers ami ababhalele abanika i-Supreme Court judgment ende bayakwazi ukuthi
kuqhamuke ingxabangxoza emhlanganweni womkhulu we-full council meeting kobulawayo namhla kuze kufike wayengumsekeli kameya waleli dolobha umnumzana Tinashe Kambarami.
Ngaphambilini sesake sanceda isibhedlela ngokufaka amakhetheni isibhedlela sonke kwakungela privacy ezigulaneni, so saqala ngawo amakhetheni. Kuyinamhlanje nje besenza i-hand over ebesibafakela khona i-solar powered system, amanzi ayo azanceda isibhedlela sonke izigulane labahlali.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Bhilithani lakwele Ireland sebegebhe umgodi wamanzi bafaka nempompi yokuwadonsa ethelwa etankeni enkulu esibhedlela seCholocho District Hospital. Sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 678,003 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala i-COVID-19 vaccine elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona le msakazo. Iningi labantu elizweni lilokhu likhala ngokuthi ayasilela amajekiseni awe-COVID-19 vaccine, ikakhulu lapho sebedinga ukuyahlatshwa esibili. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Mutswangwa ubike ukuba uhulumende usethenge amanye amajekiseni akhangelelwe ukuza elizweni iloba yisiphi isikhathi kuyona le inyanga kaNhlangula. Kunje sebephose befike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 678,003 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 353,278 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kuthi inani labatholakale bele-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakenye selikunkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,998 labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa elengxenye 1,599. Kuqhamuke ingxabangxoza emhlanganweni womkhulu we-full council meeting kobulawayo namhla kuze kufike owayengumsekeli kameya waleli dolobha umnumzana Tinashe Kambarami ezama ukuphatheka kuwo kulandela isinqumo somthethwandaba ngeviki edluleyo esathi ulungele ukuphatha lesi isikhundla. Imfanekiso ebulenjeni ibonisa umnumzana Kambarami edonswa ngamapholisa ikhansili ezama ukumkhuphela phandle, njalo leyo etshengisa ekhansili iFacebook ihle yamiswa. Inhlanganiso ye-1892 Mthwakazi Restoration Movement yakhweza udaba emthethwandaba ophezulu we-High Court olokuthi umnumzana Kambarami kafanelanga ukuphatha lesi sikhundla ngoba ake watholakala elicala. Kodwa iSupreme Court iphikisile lesi sinqumo yathi engaqhubeka. Umnumzana Kambarami uthi ukuxotshwa kwakhe ukuba ngumsekeli kameya lokuba ngukhansila ka-Ward 3 libandla le-MDCT akusebenzi ngoba wayesevele wamiswa umthethwandaba ngaleso isikhathi.
Uyananzelela ukuthi umfuni is a lawyer and ngumuntu okwazi into zokuthetha. Nxa iSupreme Court isiyifake i-judgment kumele silandele umthetho njengokuba. Nxa kulama challenges bebona ngathi kulezinto ababona ngathi maybe kade bengazichallenge bekumele bekwenze ngokusemthethweni. Ama-lawyers ami ababhalele abanika i-Supreme Court judgment and bayakwazi ukuthi kutshoni. So lokho kwathi sokusenzakala ekhansilini sokungathi ngokubangisana into zamabandla, into zama-political party, Ward 3 ngavotelwa ngabantu ekhansilini ngangila ma issues ekhansilini lase court i-court yang clear yathi I've been reinstated xa kuthiwa sembuzi impiseliwe ekhansilini kumele ngibuyele emsebenzini kungabi le resistance esuka kuma personal issues angazi ukuthi mebhenxe kumbe kulento ezifihlwayo ekhansilini sokumele ukuthi mebhenxe ukuhamba rami ngasephendukile uza expose abantu ngingazi kodwa bekuyinto elula nje ukuthi abantu bekumele bezwisise ukuthi i-Supreme Court judgment is straightforward ithi you've been reinstated kumele kube njalo
usuka lapha uya ngapi kuyini oza kwenza ukuthi ubuyele endaweni othi ngeyakho
i-Supreme Court judgment yami ngiyazala sendizile ayifuni ukuthi umuntu ayikhambe having been reinstated i-Supreme Court kumele kube lula kungayenzi izinto zamakandla zokubangisana nokudlephana incwadi zihambile konke le judgment ibe attached kuncwadi ebhalwe ngamagqwetha ami ngoba nxa sesenza izinto sesingasethisilwa lo mthetho mina kwathi kubuya i-judgment ye-High Court eka judge Mabiwa ngayilandela njengokuba ngisuke e-counseling angikaze ngibuyele e-counseling because ngangilandela umthetho nxa unjela ukuthi sokumele ngibuyele e-counseling labo kumele belandele umthetho bazi ukuthi sokungathi sokufunakala ukuthi kuchaziswe futhi kungathiwa you've been reinstated the judgment from the lower court has been set aside that is straightforward into leyi i-affecte kakhulu ama-residents awe-Ward 3 sebele 2 years bengela kansela sebele 2 years belama problems bengakwazi ukuthi beyengaphi bekhulume kubani so kumele bekunanzelele khona ukuthi into lezi zonke ebezisenzakala bezinga-affecti ukuhamba rami njengomuntu bezi-affecta ama-residents awe-Ward 3 I was also representing umuntu wonke kobulawayo kulama-issues ngiyakwazi ukuthi kulama-issues awamanzi ayenzakalayo engake ngakhuluma ngawo akunamuntu owangilalelayo kodwa kwathi sokusifa abantu eluveve kwathi sokusifa abantu ngizwa sokuthiwa ukuhamba rami wakwakhuluma bekungamelanga sifike esikhathini sokuthi sokungathi sekungene futhi ekoti sokuphikiswana njengoba besithi bona amaphepha abuyanga ehofisini eyiyo incwadi sesizihambisile ama-lawyers sezihambisa ehofisini ka-town clerk ngikhangelela ukuthi after khonokho baza kuzwisisa labo ukuthi umthetho uthini akusoke kube lokucabana akusoke kube lokukhonona lokukhulumisa nakuphi bazalandela umthetho njengokuba
lo mnumzana Tinashe Khambarami owayemiswe ukuba umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo elilunga le-MDC Alliance sixoxelaye ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma lo meya webulawayo mnumzana Solomon Mgoni kanye lesikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Bhilithani lakwele Ireland sebegebhe umgodi wamanzi bafaka le mpompi yokuwadonsa ethelwa etankeni enkulu esibhedlela seCholocho District Hospital. Abesibhedlela lesi bathi lokho kuzakwenza kube lula ukuthi izigulane labasebenza khona bathole amanzi sonke isikhathi. We-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Kujabule odokotela abongi izigulane kunye lezakhamizi emkhosini wokuphawula kohlelo lokutholisa lesi sibhedlela amanzi emgodini ogejiswe ngabe inhlanganiso yeCholocho United Kingdom and Ireland Community Group. Le nhlanganiso ebunjwa ngamalunga angamathumi asitshiyagalolunye 91 ikhokhelwa ngumnumzana Knowledge Bafana omgcinisihlalo wayo. Ubafana uchasisa kabanzi ngemisebenzi yale nhlanganiso.
Sahlangana nje inhloso yethu kuyikusiza indawo yakithi. Ngaphambilini sesake sanceda isibhedlela ngokufaka amakhetheni isibhedlela sonke kwakungela privacy ezigulaneni so saqala ngawo amakhetheni kuyinamhlanje nje besenza i-hand over ebesibafakela khona i-solar powered system amanzi ayo azanceda isibhedlela sonke izigulane labahlali.
Umkhenitho obekhona emkhosini oqhutshwe izolo wakwamukela isipho samanzi usenator Alice Dube uncome kakhulu inzalo yeCholocho esihlala emazweni engakhohlwanga phela lapho evela khona.
Ngiyabonga kakhulu lokho kwenziwe ngabantu abethu abeCholocho ukuthi bezoncedisa esibhedlela seCholocho beletha amapampu amajojo bezobeletha njalo namakhetheni. Siyabonga kakhulu umongameli uhlala ekhuthaza insuku zonke ukuthi abantu bethu abasemazweni ababuye bezosincedisa emakhaya. Ngesikhathi esinje siyazibona kulomkhuhlane iCOVID-19 kodwa bona abantu bethu abamanga. Sizawuthola ukuncedisa abantwana abase-UK abase-Ireland.
uDokotela Thamsa Ngancube umphathi weTholotho Hospital njalo engxenye yomqondo walesibhedlela uDistrict Medical Officer wamukele ngenjabulo lesi sipho samanzi.
Sithanda ukubonga izakhamizi zeTholotho ezisediaspora ezincedileyo ngeJojo Tank Solar Pumping System ukuncedisa ama-efforts ayethu e-hospital ukuba sincedise umama abazithweleyo ukuba izuze amanzi lesibhedlela suze amanzi. Siyabonga. Akulo okunye esingakwenza ngaphandle kokubabonga ukuthi bencedisa indawo yabo ngeyabo. They are belong to iTholotho, they are Tholotians.
Unkosazana uLetitia Gumede ngomunye wabongi kulesi sibhedlela oveze injabulo enkulu ngalesi sipho.
Amanzi ayi-challenge eZimbabwe. I-water system yethu is down, so nxa sekuthe kwaba le-pump iyabe incede kakhulu ama-patients kakhulu abasemathenethi ngoba nje iyazithi abantu omama ababelethileyo babethinaamaningi kakhulu lamanye ama-patients konke labomongikazi labantwana besikolo.
Okungamazwi agcizelelwa ngomunye umongi kulesi sibhedlela uSister Nkata othi lolu bekuludubo lweminyaka leminyaka.
Siyathaba sikile ngoba besingalamanzi for the past about 11 years amanzi ade super. Khathesi we've got constant supply of water to maternity, to all other wards, even the community at large. Lula basefusini abasemvundlana sebhabhu yila se laundry ayiyabe kuzaba lamanzi amahle.
Inzalo yeTholotho esehlala phetsheya ibimelwe ngumnumzana Gadla Ndlovu emkhosini wayizolo onguye vele abamthembileyo kunhlelo zabo zonke zentuthuko kulesi siqinti.
Abantwana laba badonethe iJojo elamalitha ngu-10,000. Siyabonga lokhwanela kwenzayo amakhetheni ayengu-96 ngawaletha maternity. Labuye laphinda amakhetheni angu-331. Kubani kakhulu lina elingaphandle kwelizwe bantu bami ukukhumbula emuva khona lokho elikwenzileyo kukhulu kakhulu uma lingabambana njalo lenze okwedlula lokhu ngoba lisaphila.
Ukuba mana lokusebenzela ndawonye yikho ungathuthukisa izigaba zalapho abantu abaphuma khona. AbeTholotho UK and Ireland Community Group bakubonisile lokhu ngokudonsa amanzi okuphathisa isibhedlela sabo lezinye inhlelo zokuthuthukisa lokulungisa isibhedlela seTholotho District Hospital. Imbele Studio 7 eTholotho igabramu Ezra Jesus Banda.
Abalimi kanye labosomabhizimusi bathi umthetho omutsha olawula ukufakwa kwentengo yempahla ehlukeneyo we-statutory instrument 127 uzabulala ibhizimusi ngoba usenza intengo eqanse ukungabangela njalo ukusilela kwempahla ezitolo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Esinye seziqondiso salumthetho sithi wonke umuntu kufanele asebenzise isilinganiso sokutshintsha imali yaphandle kwelizwe ngesisindo esifakwe libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, i-RBZ. Okwakhathesi idola elilodwa ele-Melika lingamadola angamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu uma usebenzisa isisindo esifakwe nguhulumende, i-85 RTGS. Kuthi uma utshintsha emkambo omnyama, idola elilodwa ele-Melika lingamadola alikhulu lamatshumi amabili, i-120 RTGS. Umnumzana Philani Thebe, ongumlimi, uthi umthetho osufakwe nguhulumende lo uzabadalela inkinga.
Thina sithenga imithi lama-inputs in US dollars, kodwa ama-US dollars akhona siwatholi ku-auction, siwathola emkambo wabantu abamnyama odulayo. Njalo lalo umthetho futhi uyasomisela ngoba nxa inkomo zingathengwa ngama-RTGS, ayi toka sikubona ukuphumelela lokho ngoba thina kuyabe kusukisela emuva ngoba i-rate le-bond leli lincane kakhulu. Le nkomo zethu lezi sezidula nxa sokunjalo, kodwa thina sizakuma ukuthengisa sike sibone umumo, sibone futhi ukuthi singenza njani.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ernest Mpofu ongusomabhizimusi othi ibhizimusi seliwile ngoba intengo sezikhuphukile.
Ba siyabona abantu sebedlula nje bengasathengi ngenxa yokuthi intengo sezingaphezulu kakhulu ngale yalapha, kusenzelwa ukubamba phela imali le kodwa ngayo ngaphandle kwelizwe. Hayi, le kwinto enzima kakhulu sibili, njalo ngiyakubona sibili ukuthi hayi kuzaba yinto ehluphayo ngoba le mali le yangaphandle kwelizwe yama-USA izadula kakhulu ma siyithola ebantwini laba bezitaladeni. loba nje bezanywa ukukhishwa kodwa yibo kuphela lapho ngathola khona njoba uhulumende enganikezi yena idola ebantwini so hayi kuyinto enzima ekhathazayo kakhulu.
Unkosiyazi Sijabulisiwe Khumalo umhlali wakobulawayo uthi okwenziwa nguhulumende lokhu kungeminye yemizamo yakhe eyokulungiselela ukhetho oluzayo.
I-SI 127 le abayifakileyo i-government yona yesifuna ukuthi i-collecte i-forex and bafuna ukuthi bayisebenzise and in 2 years time sisabe siya kuma-elections yiyo abafuna ukuthi bayisebenzise so bayafaka osiphatheleni wabo phandle i-rate laphandle vele lizakontinua lokhu liqansa so umuntu uyahamba ayitshintsha phandle abuye ezothenga phakathi eshop nge-bond of which ilokhu zeni imali yona leyo bona yibasebe beyicollecta isiya kugovernment yinto vele siyaziyo ukuthi yinto eyenzakalayo.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association INACORA uthi lumthetho uzadala udubo lokusilela kwempahla ezitolo.
Umthetho lomubi kakhulu uzadunga izinto udunga amanzi abathengi abasebenzi labo somabhizinisi uzaba ngukuthi izinto zishote ezitolo zikhwelele zezikhona kuhluphe kulalokho okuyikho khona namhlanje kuzizadula izinto ngendlela eyisimangaliso kakhulu ngakho-ke akudingakali ukuthi kube lo mthetho nje abathengi badinga ukuthi bafike esitolo bafice yonke into abayifunayo ikhona ithengeka ngenani elanelisekayo njalo ingahluphi ukutholakala njengoba sisitsho lo mthetho ke uza kwenza ukuthi khona lokho kube nzima zishote izinto ezikhona zidule kube yinto ezahlupha kakhulu abathengi.
Uhulumende ubekhangelelwe ukuhlangana labo somabhizinisi lamhla bekhulumisana ngomthetho omutsha owe-statutory instrument 127 of 2021 kodwa umhlangano lo udluliselwe phambili. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi umthetho lo ujonge ukunceda osomabhizimusi ukuthi bengahlukunyezwa kodwa uvumele ukuba abantu basebenze ngesisindo semali efanayo njalo ngesikhathi esifanayo uvikele abathengi. Osomabhizimisi baphiwe amaviki amabili ukuba baguqule indlela abasebenza ngayo balandele umthetho omutsha. Ingcweti kwezomnotho zithi umthetho usudale ukuba intengo yedola leMelika ikhuphuke uma umuntu elithenga emkambo omnyama njalo le ntengo yempahla ikhuphuke ngoba osomabhizinisi bezama ukuthi intengo lezi zihambelane lebezikhona. Okuye njalo okukhangelelweyo yikuba abantu sebezathenga impahla kwamanye amazwe ngoba sekuthenga ngcono uma umuntu eqathanisa le ntengo yeZimbabwe njalo imali yangaphandle sizasilela ngoba abantu bengasathengi ngayo sebeqala bayitshintshe emkambo omnyama.
Kunjalo nje abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights sebemangalele emthethwandaba umongameli Emmerson Mnangagwa lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General besithi ukwethulwa ukwenziwe lumthetho owe-statutory instrument 127 kusetshenziswa amandla kamongameli ikwephula isisekelo sombuso welizwe.
Nginele iStudio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenkampani enkulu emhlabeni jikelele elungisa ukudla okuvela enyameni AJBS ibika kubana lokhu isalisana lodubo lokuhlaselwa kwemishina yabo yamakhompyutha olwe-cyber attack osokuphazamise umsebenzi emazweni womhlaba. Bathi njalo bakhangelele ukubana kusiyaphela ilanga lanamhla bayabe sebelungisile inkinga ababhekane lazo. Umsekeli kanovala obona ngezobudlelwane beMelika namanye amazwe womhlaba uDeputy Secretary of State uWendy Sherman uhlanganye lenhloko kahulumende yakwele-Thailand uPrayuth Chan-o-cha esigodweni salelo lizwe iBangkok ngolwesibili. Lolu bekuluhambo lukaSherman lwakuqala kwamanye amazwe lokho wakhethwayo ukuthatha lesi sikhundla ekuqaliseni kwalonyaka. Uthi uMelanie Stansberry, owebandla lama-Democrats nakwelemelika unqobe ukukhetho lokuba ngumeli we-New Mexico edalela ephalamende ele-House of Representatives, okuyisikhundla esithiwe singasela muntu ngemva kokuba obekuso esekhethwe ukuba unobhala obona ngendaba zasekhaya, uSecretary of Interior Deb Haaland.
Udaba lweziphepheli zeZimbabwe eziyisithupha ezihambise uhulumende weBotswana emthethwandaba ziphikisa ukubuyiselwa ekhaya lusungule eHebron ngomvulo. AbeZimbabwe laba besithi bayisaba ukuhlukuluzwa uma bengabuyela emuva. Intatheli yezindaba yeStudio 7 uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethandaba waphezulu eHebron unike ilanga lamhlaka 27 Ntulikazi ukuthi udaba lweziphepheli luthethwe. Igqwetha elimela iziphepheli eziyisithupha zeZimbabwe yomnumzana uBonye Jonas utshele iStudio 7 ukuthi lokhu bezama ukuthi bekhombise umthethandaba ukuthi ulalele lolu daba. UJonas uthi imizamo yabo iza ngemva kokuba bengaphanyeki udaba ngaphakathi kwenyanga ezine ezisemthethweni. Uthi bekumele ukuthi ngabe udaba lweziphepheli lwangena ungakadluli inyanga ezine ngemva kokuba uhulumende weBotswana esenike umbiko ukuthi uzabuyisela emuva iziphepheli zeZimbabwe. Uhulumende weBotswana wabika ngomhlolanja nyakenye ukuthi iziphepheli zonke ezikade ziseduke seziphelelwe ngamalungelo okuba iziphepheli, ngakho kuzamele ziphindele. Ngokusemthethweni uJonas uthi udaba lweziphepheli kwakumele luphanyekwe inyanga ezine zingakadluli kusukela ngomhlolanja nyakenye. Uthi okwamanje basazama ukukhombisa umthethwandaba ukuthi ulalele udaba lwabo noma luwela ngaphandle kwenyanga ezine ezifakwe emthethweni. Umanje uthi udaba lolu luzangena sekulalelwa amacelo mabili mhlaka 27 Ntulikazi. Kukhangelelwe ukuthi igqwetha lesiphepheli litshengise umthethwandaba ukuthi kuyingozi ukuthi abeZimbabwe laba babuyiselwe emuva ngoba belakho ukuhlukuluzwa kumbe ukubotshwa. Abanye babayisithupha laba babekubutho bengakabaleki eZimbabwe, kukanti abanye ngabasekeli bamabandla aphikisayo. EleBotswana libambene lenhlanganiso ebona isiphepheli umhlaba wonke jikelele e-UN High Commission for Refugees, UNHCR, labuyisela emuva amakhulu esiphepheli zeZimbabwe kusukela nyakenye. Kodwa abayisithupha laba benelisa ukuphanyeka udaba emthethwandaba besithi abalasifiso sokuphindela ekhaya. Umende weBotswana uthi sokwenziwa uphenyo inhlanganiso ye-UNHCR olutshengisa ukuthi isimo eZimbabwe sesilungela ukuthi iziphepheli zingaphindela. Kusenjalo ezinye iziphepheli zaphindela eZimbabwe zithi ziyehluleka ukuphuma phandle kwelizwe ngoba bengaphiwanga incwadi zokuhambisa ama-passport. Umnumzana wasuchibi uthi balungiselwa okufana nencwadi zokuzalwa kodwa kwasala i-passport yona abathi yoqakathekileyo kakhulu ngoba bengafisi ukuhlala ekhaya.
So we only get our documents which was a birth certificate and an ID, which is not
zaphiwa okufana lencwadi zokuzalwa kanye lesithupha. Thina sasifuna ama-passport, okunalokhu singazenzela.
And these other little documents we're going to do for ourselves.
Uchibi uthi kulesikhathi abacabanga uchapha umngcelo ngekho emthethweni ngoba kumele bephilise imuli zabo.
You think of being an illegal immigrant because
ugcina ucabanga ukungena kwelinye ilizwe okungekho emthethweni ngoba kumele imuli yakho iphile. Ubone ukuthi abantwana bayahamba esikolo njalo balakho konke abakuswelayo.
And they get clothes and uniforms.
Abalizihlobo ezisanda ukuphindela ekhaya bafana lomnzana Mthabisi Dube bathi kuba nzima kusiphepheli ngoba zibuyele ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19 njalo isimo somnotho eZimbabwe singamanga kuhle.
Ama-refugees babuyele ngesikhathi esibi, isikhathi se-COVID, ngakho kulutshwana okwenzakalayo okungabanika ama-opportunities. Phezu kwakho lokho, i-economy yeZimbabwe kayimanga kuhle, kuzaba nzima ukuthi baqale impilo kakutsha.
Iziphepheli eziningi zazibalekele kweleBotswana esikhathi sokhetho lokudinga umongameli eZimbabwe ngomnyaka 2008 lona olwaludlakela olumalisayo. Kodwa ngemva kokuba uhulumende beZimbabwe kanye leBotswana lenhlanganiso ye-UNHCR zivumelane ukuthi isimo ekhaya sesilungele ukuthi iziphepheli ziphindele, abaningi babuyiselwa emuva sekusele nje abalihlekana. NginguMqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kweleBotswana.
Okwamanje uthi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
akula sikhathi embalini yomhlaba lapho okwaba lokuthula njengesikhathi kusukela kwabunjwa umanyano wamazwe omhlaba United Nations. Senqabela impi phakathi kwamazwe alezikhali zombhubhiso. Saphathisa izigidi zabantu ezazisebuyangeni. Salondoloza amalungelo kaZulu ngendlela engazake ibonakale. Kutsho umphathintambo obona ngezobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken emhlanganweni omqoka wedalele Security Council mhlazi ku-7 kwenkwezi. Ngoba ngemva kwempi yomhlaba eyesibili umbuthano wezizwe wafulathela ingqondo yokuthi ukuncintisana kudala impi, ukuvuka kwesizwe kutsho ukuwa kwesinye, lokuthi amazwe amakhulu aqondile lalapho ephosisile. Ngemva kwezinyalo zempi phansi kumanyano United Nations sakhetha unyawo olutsha, kutsho uBlinken. Salandela iziqondiso ezenqabela ukuxabana zihlenga uZulu ebunzimeni, ukuvikela ukulondoloza ilungelo loluntu lokuqhuba inkulumo ezijonge ukwehlisa ukudubeka kukaZulu. Kungakhathalekile lenyathelo leli elibalulekileyo, sokulengozi ngenxa yokukhwela kodaba lokuzibusa ucuku umbango wamazwe lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Kusenjalo, nxa sifuna ukwenqabela indubo zomhlaba ezizayo, ubudlelwano bamazwe abuthandabuzwa kumele bube khona nxa sifuna ukuqeda indubo ezingavela kwelakusasa. Ukusebenzelana akusikho ukuthi kulungile nje kuphela, kodwa kumele kube khona, kutsho uBlinken. Ubhubhane lwe-COVID-19 soluguqule impilo zabantu emhlabeni jikelele. Kwabhubha izigidi lezigidi zabantu, kwawonakala umnotho wamazwe, ezempilakahle, ezemfundo lengqubela phambili. Ukuguquka komkhathi lakho ngolunye udubo olubhekane lomhlaba. Nxa singenzanga lutho ngokwehlisa intuthu engcolisa umkhathi, kuza kuba lodubo olukhulu kakhulu. Sakha inhlanganiso elenxa eziningi ukwenqabela indubo ezinkulu njengazonezi, lapho elakusasa labantu umhlaba wonke jikelele, lapho elakusasa lomuntu wonke elimanyaniswa kungakhathalekile lokuthi ilizwe linye kungelani lobukhulu balo lingalungisisa indubo zalo lodwa. Ngalokho elemelika lizasebenza lenhlanganiso ezisebenzelana lamanye amazwe ukumisa ubhubhane lwe-COVID-19 nokulwisana lodubo lwe-COVID-19 njalo elemelika lizalandela iziqondiso zamazwe wonke. Kukhulu ukungenzakala nxa singasebenza ndawonye simanyene, kutsho uBlinken.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ukuqhamuke ingxabangxoza emhlanganweni omkhulu we-Full Council Meeting obulawayo namhla kuze kufike wayengumsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Tinashe Kambarami efuna ukuphatheka kulumbuthano. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Bilitane lakwele Ireland sebegebhe umgodi wamanzi bafaka le mpompi yokuwadonsa athelwa etankeni enkulu esibhedlela seCholocho District Hospital. Sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 678,003 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine elizweni. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nesithandekile Mhlangano khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.